yonke into ihamba kuhle kulomoya omuhle ofaka umongameli omusha umoya womanyano umoya wokubambana ufana sisibe endaweni esisebenzele umhlaba sizamphezu sindaweni ibele kunye lalabo abanye abasebenzelana kanye nonkosikazi umesi mkrezimkane umongameli ufake egcekeni kuona a asibambane labo sabafundisa abantu into zihambe kuhle ngoba ibandla lifuna umuntu wonke sasifuna uwesikhithana sixotshane nekhonoko owawusenzakala kudala.
Ye masikhangela ke siyabona ukuthi labesifazane bafuna ukuthi omunye wabo angene abe ngumsekeli kamongameli. So luhlafuna njani udaba khonapho? Ngizothola siludaba oluthisayo
i-Congress ngokwayo iyo elamandla okulungise zonke into zalezo zokuvumelana labo konke konoku kuyabe kufuna ukuvumelana khonapho.
Ye kodwa ngase sikhangela sibili baba Golide, ubona zani-ke i-Congress leyi izanceda njani abantu bezibabo?
Izanceda kakhulu ngoba yabona into ebisikhona lapha yikuthona izanu phezulu ibandlela ibusayo. So izanu phezulu yiyo efoma i-government futhi ayinxa izanu phezulu izidabukele isilwa kusho kuthona even izinto zomkhonomi ziyama ngoba abantu babe besebebhizi beconcentrate amandla bekulweni lekuzivikeleni bese besekela umsebenzi wokuthuthukisa ilizwe umkhonomi welizwe. So nxa i-Congress leyo ingafika esigabeni sokuthi sibabanise abantu bonke then it means that abantu bonke-ke i-energy yabo sebeyifocusa-ke ekuphumeleleni kwani komkhono kwezimbabwe. So the very important step ihlandle iqade kakhulu sobeleli badle kuhle kakhulu ukuze kube lo mayano nalowo kube lo moya okusebenza ndawonye nalowo oze kuthi kona ku-translate futhi kuhulumende ukuthi abantu basebenze le ndawonye.
Ye siyabona njalo-ke abantu bathi njengoba lifuna ukuthi likhethe umongameli Mnangagwa ukuthi abe nguye phela ozancisisa ukukhetha lukamongameli, bakhona bathi ha ungazani kakhetheki kangako bayasolasola. Pho-ke ungabatshelani abantu?
Abantu vele sengani bohlala besola umuntu velenxa edaliwe kaningi-ningi ufuna ukuhlala esola kulanto enhle vela angayiboni senzakala kodwa mina ngibona ngani ba bekuyisikhathi sokuthi ngabe sike sinike umnumzana ubaba Mnangagwa ithuba i-chance ukuthi naye asebenze asiqhubele phambili siye phambili. So mna ngibona ngantho kona abantu abake bengene ngomoya okungasoli bengene ngomoya wokuthi asikhangeleni into sisiya phambili. Mina ngokubona kwami mna ngantho uma umethe izinto ezimnandi uma umethe izinto ezingasivusa ngoba khonokwana kwana sesiphuma from i-isolation sesingenza amazwe onke yinto eqakatheke kakhulu kelelo. So singakwenza kona kwana then we begin to be in the global family which means mina sesiphila namazwe onke ilani yayemendeleyo ngabo sabesizwanana ungasela kuthethisana every time nabasebhitini zasingasathethisani anto mina yinto emnandi nana yinto evele idingakala kodwa besiyiswela besiyishoda isibuyile into yalana. So bona nta ne-steps nalesi kuphela asimsekeleni ubaba Mnangagwa.
Ye siyabona njalo kulabanye abathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lo mngakhe unkosikazi Grace Mugabe ngabasaze babe khona emhlanganweni lowo. Nxa usizwa abantu bekhuluma khonapho bathi ungabi khona kwabo kungabe kusoze kulufaka ukhophi
akunasikhili uloven u-former president wethu ngiyabona ebephumela emalangeni adlileyo egizimele esingaphokwezi bedigawushe kabi yakhe akunanto embi yena kaxoshwa ngephathi lilunga lephathi. Unkosikazi wake nguye owayerekhemburiza hayi kaxoshwa kodwa yena ngikwazi ubaba uloke elilunga lephathi. So akunanto embi akunakulwa naye ubaba Mnangagwa unxa ucabanga ku-inaugural speech yakhe e-National Sports Stadium wakufaka mgceke ukubana umongameli ubaba u-former umongameli ubaba Mugabe is umento wakhe njengobaba wakhe. So akunanzondano akunakuxophana khonapho.